phose sonke besingavumelani lenyathelo le. Kodwa phela iqiniso ukuthi nxa usuthi uyawugangela udingwe i-forward besingelayo enye indlela. Obekungathi kuyasikhathaza ukuthi kule ndawo koBulawayo asithi amanzi avalwe ngemonday ekuseni 7:30 esiyavulwa the next day ngo-7:30. But kule ndawo ezinye we-extenda maybe up to even to Thursday. Okutsho ukuthi ezinye indawo vele 72 hours leyo yiyo adele bephila ngayo kungakabi le-shedding esiyi-extenda. So kulo msebenzi but isigcine sibona ukuthi ayikho enye indlela really savumelana.
Emhlanganweni wenu lo baba uSpepa likhulumene
uMinister uSpepa besimfunela ukuthi asi-update ngimtshabezi yindaba kade simfunela yona. Well usitshelile but njebe usazi ukuthi okuningi sokwenziwe uhlupho soloku government procurement board sithemba ukuthi isikhathi sitshane silandela ingxenye saphosa sibone impumelo yento yonke.
Kuyini kahle kahle osokusele kule project?
Ungakhangela iproject le lapho iministry yamanzi ababezenzela khona beyibo bebodwa wahamba sibe nesiqhubu esizwayo kwaphela. Kuthe sokusabalala sokusiya kuma-government departments amaningi kwaqalisa ukuqamuka izigeyi. Kukhanya sebehambisana ikhodi ngento yamathenda le. But esikubone na njengobulawayo ukuthi into nje ezenziwa ngabomo so that ukuhlupheka kwethu lokhu uqhubeke uzeya phambili.
Asebehambisane emthethwandaba laba ngobani?
Ha, akulula. Akulula ukuthi emweni siqambe amagama ama-organization wamagama abantu. But konke ngitshela khona into ekhona ephilayo. Yikho sokubambile.